Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela ngenjabulo kustudio 7, ngolesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022 ngoKepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokuthini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye European Union iqondile futhi ngoba
Umanyano we European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo xa uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Ukuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lumkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuchamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe eklinikhi yephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households of the imizi engu 132 babe sithi bake baba layo idaria but bebe sebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhlaka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo ema clinic kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43, wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhlaka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa from ncema esigodini iwaletha e-criterion bensite lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esithitha khona amanzi njengekhansili. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-criterion water reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-rifle range Magwegwe and hillside reservoirs. Watershed in Lesi Kanayo, Kalam Saga 15 July 2022, Kuzogefika Saga 21 July 2022. Estand was Isakamizi, which is a team near council, Isipadi Ugu Sevens, Ulung is a name Pompey to Bugle. Let's see if I put a little shell or lost really, or those that affect my Amasapa. Why would you lose something? I remember Lapsi Tulakuna Amanzo, Kangla, a program year two, Utah Ibulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, EPSWIP, AEO, a program, Airsipa Imani, Yogulungisa, Infrastructure Yamanzi, Lesua, Ulungisa Wamaketsi, Lapa Esi. Pampa kuna amanzi, wangu inye loselo olupagati kuna. So, I project le isifika ima pechelweni, sewefani utibe vale, ngati station sa maketzi, utibe yene lise upekisa umsebenzi, utibe fage ama getzi, upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kulamanzi kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba nge-20 kulelanga lakhona esathi ngokuthi ikhansili le 24 hours. So manje kathi manga sesiphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So ikuse sihlangana la kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba awula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuselakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $38,000 ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo weStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingama-23 ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza lokubethusela phambilini kokhetho. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye u-refer wakhona. Ilisupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali. Uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo kodwa yona iZANU-PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili singakhangela yona i-media, i-public media uzananzelithi abantu bezana bathatha bayenze into eyiphathi kanti isenational, those are national media houses. Ibandla eliku opposition ngomama opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abaxokisanela abantu ngokunye futhi esikunanzela khonokho bese sinanzela futhi yona izek ngokwayo i-composition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyidwamelayo bangabantu aba-appointwayo umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe uEmmerson Mnangagwa kusitshoni lokho kusukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze bamphikisa instead uyabatshela okokwenza so ngokunjalo bese sikhala futhi nobudlongdlongo nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu kuhlukuluzwa kwabantu uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe balinyaziwe amapholisa ayi-investigate kungani sehlule ku-investigate ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona ababaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo ngokunjalo akulungilula so ke in short we are saying i-ZAC is not independent.
abeZANU-PF bona bathi akulalutho olubi ngezeki njalo bathi ikuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuZANU-PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga ezeki ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho.
Yeah, yikho sikuthi ukuthi xa sithi thina ukhetho lwaso ebezithethe oluzakumela usebenza abafriends esithokhonokho ngabona abo bantu asimangali banxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lomuntu udonsela ingubo ngakuye kodwa eqinisweni asithi thina iZANU-PF lawo nxa yendlela abacabanga abaye becabanga ukuthi ngabuthi wabona baku-opposition umumusunjalo kubamba kungaba njani so eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo but eqinisweni sike nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina wezekhi akuhambi kuhle so uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu bezanu-PF becabanga njalo hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani yokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lomunye lomntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlobabulala into yongakusilanto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ukuba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wezomthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. Usikhala ubhekane lamacala amaningi akugqela elokubhehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. Unduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole-delimitation. Isikhulumeli sezeki umnumzana Jasper Mangwana utshele intazelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisithiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. Izeki ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayi doku namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abala maphepha aqondileyo okuhambisa, kubika umqondisi Dube we-Studio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngengxotha abala maphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lentatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition Mnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokuhluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedlileyo. Lokhu kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDitswane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kwele Botswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yebona abeZimbabwe kule-South Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi uqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyovota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zisithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kusadak region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kwesadak zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele kucuba abatshengisela emigoqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4,000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wePenal Code owenza kube licala ukuba abantu bechudoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulungweni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro
Movement elabaculi izikhamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Ontero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajaywa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco se-Latin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa ngu-Fidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba uhulumende wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe uhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu.
Lilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Ministry 20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu-172 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba ngembili. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni yeQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabe kuqala kubana befike khona phana, okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinal kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikethi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Sikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lilanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Caribbean lizadibana leCranbourne Bullets ngaseNyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikilana leCape United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala pana lele Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuliveli kuliviki uhlelo Woza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ocula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Kali kodwa mina ngikhalela kwemdzali izinhlungu zomhlaba ukunzima besizwe impilo. Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku. Omunye wakhona hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo la echazisa ngembali yakhe.
Ngizale emulini yakwaSiwela. Ngizala ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulini yangakithi sizele saba isikhombisa. Kuyimi okuqala. Ngifunde ezikolo ezibalisa uDumezen Primary School. Ngafunda eMgalini Primary School. Ngazofunda njalo laseSigombe Primary School. Ngasuka ngafunda eMandwane High School. Ngaphinda ngafunda laseTrust Academy High School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo echenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokhu phuma nje ngishaye igqom njalo ngishaye le piano.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho ubaba welizwe umuyi uDr. Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele, kuyikusho ukuthi mina uLondi Street Culture sabona kukuhle ukubona njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala uNkomo njengoba siwashiya. May so continue, rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona, njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqabuko.
One love from Kezi, city of kings and queens, let's remove the case. In your tennis being the Dali chess, refused to honor the white. Bomo was right, this decision was tight. Back to the Sulele, ngale corruption, you couldn't complete your machine. Nyongolo, you taught us a lot, we're now stronger than our strength. Ubushungu simswile, abano monas bakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwaswakala, louder than your voice, the truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle Siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini ze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram @Londile Muzi. Ngiphinde ngitholakale futhi njalo ku-Facebook Londi le Muzi, ukanti ku Twitter Londi Music, and then WhatsApp kona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Muye uLondi ebusilaye buhlelo What's up Friday Timi nempela sonto lichukela igama namu ngeze Jesus Banda.
Been 22 years without you, Mdala. Kurafu sileli sibuzi. Who's the next Joshua? Our people need you, Mdala. Father figure of Matabele, King of Zimbabwe.
Aye, sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga kakhulu Londi, uphumelele njalo lelidala. Lonke sithube uhlelo lolamhlanje ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.